izikolo zikhangelele ukuvulwa ngayona le inyanga kaZibandlela mhla ka 14 kodwa ke umumo okhona elizweni ulakho ukuphazamisa ukuvulwa kwazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ umnumzana Obert Masaraure uthi umumo okhona elizweni awuvumeli ukuba izikolo zivulwe kuyona le inyanga kaZibandlela.
The school ecosystem within the intensive care unit and it's practically impossible for schools to.
Ukusebenza kwezikolo singathi kuse intensive care unit singakhangela ukwenza ukuthi izikolo zivule. Ababalisi abasenelisi ukuya emsebenzini ngokuswela kokusebenzisa emsebenzini yabo. Abafundi bona sebephambanisekile ekucabangeni ngenxa yomumo womnotho. Abazali behlika ukuthenga okusetshenziswayo ezifundweni zabantwana kanye nemali yokubhadala isikolo. Uhulumende ngokwakhe uyahluleka ukuthola imali ngaphansi kohlelo olwe-Basic Education Access Model, i-BEAM, okumele lukhangele abaswelayo. Ngakho izikolo azisoke zivulwe vele ngoZibandlela lo kuze kulungiswe lezi zinto.
Marginalized learners, the underprivileged learners. So schools are not going to be open.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo we-ATUZ eMatabeleland North njalo uthi kusobala ukuba bengehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo labo elingasathengiyo.
Siyakhala kakhulu ngenxa yomumo wemnotho welizwe. Ababalisi abasaholi lutho, imali esiyitholayo ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu. Kusobala ukuthi siyehluleka njengamatitsha ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Omunye obuye wagcizelela ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngumnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamgcini sihlalo kunhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, othi imali ephiwe ababalisi ngenyanga edluleyo iphelile ngakho abalayo eyokugada bephindela emsebenzini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku-total incapacitation. Imali abagcine beyiholisiwe ngo-December iphelile. Babe lekhisimusi le-New Year embi okumangalisayo ngoba vele bekungela mali. I-1,000 is nothing to talk about. Vele kabalayo imali ukuthi bagade babuyele izikolo. Lalaba abasemadolobheni kabalayo imali yokubhadala i-fees yabantwana. Abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi.
Umnumzana Nhlanhla Dawu ongumzali uthi kalungelanga ukuthi izikolo zivulwe ngoba indleko akhangelane lazo engazenelisi.
Hayi, mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele esikolo ngoba imali zangikhona azihlangani. Lapho umntwana amafunda khona e-St. Patrick's i-school fees eli 888 per term, sikhwele from 160 sokufuze sitshaya ama-top up ama-728 pounds. Imali yangikhona iyavelanga ngoba le mali anileyo phela asiyiholi. So kubuya la ma-stationery okufuze besithenge. That day ngangitshaya i-quotation, I think i-quotation yangikhona yafika kubo 400 pounds i-stationery kuphela. Kuzokubuya ama-school uniform futhi kuyabe befuneka khona lapho. Hayi, mina njengomzali hayi ukuba retile angikabi ready ukuthi abantwana bebuyele esikolo.
Sekusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuthi izikolo zivulwe kodwa ababalisi abaningi balakho ukwehluleka ukuphindela emsebenzini ikakhulu labo abasebenzela emaphandleni. Kuthi labo abasebenzela emadolobheni balakho njalo ukwehluleka ukuthola okokuhambisa kumbe imali zokugada besiya emsebenzini. Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngenxa yomumo womnotho okhona elizweni ngaphandle kokuba uhulumende akhangele izikhalazo zabo zokukhuphula iholo njengoba abalithole ekupheleni kwenyanga edluleyo kampalakazi seliphelile. Nimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.